Ngibona i-approval rating le eka mnumzana Biden is consistent lokuhamba kwembusazo walapha eAmerica. Sibona ukuthi akusela i-unpredictability eyayikhona kulo Trump ukuthi sasingakwazi ukuthi vele ama-programs e-United States asuka ngapi esiya ngapi. Sibona nge-COVID, singaqalisa nge-COVID reaction abayenzileyo kathesi. Sibona ukuthi kulabantu amadokotela, labantu ama-scientist akwazi ngalezo ndaba. So sesibona ukuthi i-COVID vaccinations sezifika close to 60 to 70 million. UTrump ngesikhathi sonke akade khona waku-vaccinate abantu 3 million kuphela. Into ezihamba bayo kathesi sibona nge-immigration wakhuluma ngakho, le COVID bill le ekuncedisa abantu abaningi kade bengasebenzi ngesikhathi lezi eze-2020. Sibona uBiden twitchisa i-Democratic Party ukuthi layo incedisa abantu masinya. So sesibona ukuthi uPresident Biden is a man of his word, wakhuluma during election ukuthi uzanika abantu i-stimulus esikwanisele ukuthi sibe 2000 and kathesi sokuvotelwe ku-House wapasa on Democratic lines, party lines kuphela, but yiko abakupromisayo abakuthembisayo. And sesibona futhi ukuthi amazwe wonke ngantwasokule peace ngoba sebekwazi ukuthi kulo muntu osesikhundleni lesi esomongameli welizwe elinjengeAmerica eli make sure ukuthi amazwe wonke ejikelele they are kind of adhering to the statutes and conventional wisdom as a United Nations.
Yebo, uphenyo lolu luthi wenza kuhle uBiden, kodwa sibone kuthange uTrump emcothoza esithi usebulele yonke into, usebulele lelizwe. Ungathini ngalokho?
UPresident Trump wayekhona lo vele wayengela plan. Mina mbona ngathiwa ukunqoba kwakuyenza laphana kuHillary Clinton waba lelaki, wayengacabangela ukuthi laye ozangena khonapha e-White House. So lapha chuchise esithi uPresident Biden sevulela isigebenga lani, hayi la ngamanga, ngoba siyakwazi ukuthi i-Mexico or ama-Southern American states, they provide labor in the agricultural industry, in the building industry lapha eAmerica. So hayi lokho okwenzwa ngumnumzana Biden okwakathesi, hayi sithi kukhanya ngathiwa kule nto ebonakalayo okwakathesi.